Ikomiti yepalamende ebona ngokusetshenziswa kwemali kahulumende isungule uphenyo lolu izolo ngokubuzisisa umqondisi wezesa umnumzana Sydney Gata ukuthi amankampani womabili aphiwa njani umsebenzi lokuthi kahle kahle kuyini okwenza ehluleka ukuqhuba lomsebenzi lanxa nje ahla ulwa inkampani yesakunda iyona ekhokhelwa ngumcebisi kamongameli Emmerson Mnangagwa umnumzana Kudakwa Chitagwireyi yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi samagetsi esasikhangelelwe ukusebenza ngedizili enema. Kodwa isimanga ikuthi lumsebenzi wawuqale waphiwa enye inkampani yaseMelika yasi uhluthunelwa waphiwa isakunda lanxa nje ayingazange iwudinge. I-Intratec yona ekhokhelwa ngumnumzana Wignell Chivayo yaphiwa umsebenzi wokwakha isitichi sesola eGwanda kodwa akulalutho osoluphumile lanxa layo yahlawulwa izigidi zemali nguhulumende. Umkhokheli wezesa wehluleke ukuphendula imibuzo yephalamende izolo esithi kalazo impendulo ngamankampani womabili. Lokhu kwenze lelidale lathi ayedinga impendulo aphenduke ngomvulo. Ingcwethi kwezenotho umnumzana Reggie Shoko uthi uphenyo lolu lubalulekile kakhulu ngoba uZulu kumele azi ukuthi imali yakhe isetshenziswa njani.
Esingathi accountability transparency yinto eqakathekileyo lapho kule mali khona ngoba singekele ukucubungula, singekele ukukhangela, singekele ufaka ilihlo lokhozi lapho kule mali. Siyakwazi ukuthi imali empande yesona, omunye uzofuna ukunotha ngayo, omunye uzofuna ukunothisa umndeni wayo, omunye uzonothisa ipati yakhe, omunye uzonothisa abangani bakhe.
Ilanxa kunjalo uShoko uthi uphenyo lolu lungaba lwaphuza ngoba kudala amankampani womabili abhatalwa.
Okwehlisa umoya ngokucubungula osokwenzakala kathesi kubana sesicubungula into esezidlulile, sezile minyaka emithathu kwenzakele okunye labantu abakwenzayo abasekho. Okwenza sizibuze ukuthi sizatholani ngakho. Okuqakathekileyo ukubana nxa amathenda lawo awadwa kuprabhulishwa njalo kukhulunywa kwapha ku-advertiswa, ikomiti le yepalamente kufuze ibe proactive ihle iqalise ukucubungula njalo icubungule kwenzela ukuthi laba imali sibhadalwa ikakhulu ibambe imali ingabhadalwa yonke.
Ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Efidlela Ncube laye uthi ngempela udaba lolu kumele luphenywe ichaywe sobala imisebenzi yenkohlakalo nxa ikhona.
Kuyinto enhle ukubona besukuma bephalamende besithi bayadingisisa ukuba inkohlakalo ngabe ingaphi kuzesa. Ngokuba iphalamende yethu idiniwe, iphalamende yethu ikhulelwa yizano, singakhohlwa ukuthi abanenge ephalamende bayizano. Izano yiyo eyande ukwebela abantu, yiyo umbuso odilize ilizwe, ilizwe linje nje ngenxa yezano. Ngakho ke ukusukuma kwabo akuthembisi ukuthi kungaba lenguquko engazalwa khona lapho, kodwa khona kuhle, khona lokho kuzaphuma yikho khona lokho nxa ngabe kungalandelelwa.
Enye njalo ingcwethi kwezenotho umnumzana Masimba Kuchera uthi lanxa kuyinto enhle eyenziwa yiphalamende, leli dale lilakho ukwehluleka ukuzithola impendulo.
Ngokubona kwami kuzaba nzima sibili ukuthi iphalamende izuze impendulo eneleyo kuvela kuzesa lamanye amankampani anjengalawo, ngoba inkohlakalo leyi ayiqaleli khona ezesa, iqalela phezulu. So kungenzakala sibili ukuthi iphalamende ngeke yathola impendulo efunakalayo.
Kasenelisanga ukukhuluma lomnumzana Gata ngalolu daba. Kodwa umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uzimisele ukulwisana lenkohlakalo kungakhathalekile ukuthi yenziwa ngubani. ngimele iStudio 7 ngise Washington, imi untungamili nkomo.